ilanga liphumalize letshona eHebron, abanye abadabuka eZimbabwe belokhu besemgwaqweni lapho abamisa izimoto bedinga imisebenzi. Iningi labantu laba basuka eZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi. Badinga imisebenzi yezindlini eyokufuya inkomo lokunye emapulazini loba yini nje engabaphilisa. Bagaphansi isikhathi esiningi okwenza bathukuthele ngokwenzakala eZimbabwe. Umnumzana Bob Enoch, omunye wabadabuka eZimbabwe odinga umsebenzi eHebron, uthi uthwele nzima kwele Botswana.
Challenges endlala mina ngi Zimbabwe lapha eBotswana, first of all cheap labor, okusebenza more working hours, lokuswela lokhana i peace of mind ukuthi lapha ngihamba khona fana ngihambe ngithwela mehlo, ngoba into yokuqala ngabe ngiyela vele imfanelo zokuthi ngihlale mina ezweni lona lelo. So ngihlala vele ngumuntu oyethukile, ngoba yakwazi anytime yakwazi ukuphelelwa injabulo lami yabe ngilaye ngasona leso sikhathi. So that siyafisa ukuthi ngabe kwayenzwa sibe limthetho sibiselwe lathi ekhaya sisebenzele ilizwe lethu, sihambise iZimbabwe ethiye phambili.
Omunye njalo umnumzana John Shumba othona emgwaqweni edinga umsebenzi onjengokugebha ezivandeni zabantu bakwele Botswana.
Lawo umsebenzi lapha utholakali, even lawo ama-peace job sivili kunzima ukuthi uthole peace job yokuthi ukline kumbe iyadi kumbe yini, ukukwazi ukuthola even i-200 kula. Lawo balapha yamatswana akhula bayawufuna umsebenzi wawo ukhona, so it's now competition. Lo mthetho walapha awuvumi kuthi thina sisebenze lapha.
Amapholisa athwalise nzima abadabuka kwele Zimbabwe abadinga umsebenzi, njengabantu laba abahamba isicathulo zezitsheke bedinga ongabaphilisa. Abasebenza kwele Botswana abathola imadlana yokuthenga impahla yokuthumezela imuli zabo kwele Zimbabwe, labo bakhala ngokuhlawula umthelo we-customs duty ePlumtree Employings lezinye indawo. Umnumzana Busani Moyo osebenza amabhasini athwala abantu asuka edolobheni leHebron eHarare, kumele abantu bavunyelwe ukungena eZimbabwe mayahlawula umthelo we-customs duty nxa bethwele impahla enjengempuphu lokunye ungatholakaliwe elizweni.
Akuthi ngabe kuthiwa uyancedisa ethi lomethi encede ngento ezinjengama-commodities yizo ezishota elizweni, noma abantu abayekele bephompa ukungena lazo mahara from another nearby country like South Africa, Botswana, izingane zinceda kakhulu amaZimbabwe kakhulu.
Umnumzana Bobothi uqakathekile ukuthi umongameli Mnangagwa akhumisane umlotha lomkhokheli webandla eliphikisayo ele-Movement for Democratic Change, MDC, umnumzana Nelson Chamisa, ukuze eZimbabwe liphume kunxaki zalo.
Thina upresidenti ngokukhayenela kuyo ithiwa esitinga lo wangathi bagijimisana bona ngabe kuyayenzakala, bazame ukuthi bebe lamacebo ukuthi behlale phansi bekele ukudoselana ukuthi sibone ukuthi thina impilo yethu eZimbabwe yahamba iye phambili.
Umnangagwa wathembisa abantu beZimbabwe izulu lomhlaba esanda kususa wayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe esikhundleni ngomnyaka 2017 ubekelwe eBotswana ngolwesihlanu lapha lobelane izivumelwano ezimbalwa lomongameli Mokgweetsi Masisi. Umnangagwa wayecele abadabuka eZimbabwe ukuba babuyele ekhaya esithi uzaguqula indlela obuswa ngayo elizweni, kodwa kukhanya engani balutshwana imali sababuyela eZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi njalo lokwephulwa kwelungelo likaZulu abezomvikela ababulala abantu abambalwa ngomnyaka 2017 lanyakenye. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.